Onento yakhona Mnumzana Dube iloku yangiswa kakhulu kubandla lethwele MDC lele belikhokhelwa ngubaba uTswangirai ngoba nxa sokufike esibangeni sokuthi sokule violence sibili and i-violence yakhona isiqamba amagama amanye angalunganga anjengokuthi ama-dissident hambane ema-jebelelend uyabona ukuthi inkulumo ezinjalo zitshengisa ukuthi kutsho ukuthi ibandla leli abanye abakilo abakho kilo ngenhliziyo ezifana labanye bonke ngoba nxa kuyukuthi sifuna ukuthi sithuthukise iZimbabwe njengabantu abaprogressive akumelanga ukuthi sibe sikhuluma amagama anjalo ngoba akusakhi lokho sibili. We are just focusing on the negative instead of i-constitution MDC eyetsho yokuthi khona okumele ukuthi engene esihlalweni ngubani ukuthi isekele ukuthi thina sili bandla le-MDC sisekele ukurespecta umuntu ongunkosikazi ole mandate singamsupporti entweni esobala so kuyabe kusehlisile kakhulu thina njengebandla le-MDC ngoba lokho kusho ukuthi phela bonke abantu abesifazane abaku-MDC le angeke bekwanise ukuthi bethuthuke bephumelele bekhwezwe phezulu
loko kunjalo Ncube uyakhuluma udaka lowo uNelson Jamisa uthi wabiza yena umhlangano we-National Council abantu ababuyanga so bengasabuyanga yena wathi sokuyinhlanhla yakhe sokumele ukuthi kuhambe indlela okwahamba ngayo lina likubamba njani khonokho kuyiwa phambili
hawu into elula leyo phela Dube okwenza ukuthi khona ama bengahambi ku-National Council leyo yikho khonokho esikubone kusenzakala kathesi lapha ngomngcwabo kaTswangirai ukuthi bebesesaba ukuthi khona abantu bazatshaya batshayiwe kukhohlwa ukuthi abantu laba bathumeza abantu bazobatshaya lapha elokhuzeni koBulawayo bahambe kathesi besiyangcwaba kathesi uTswangirai bafika bababhuqa futhi so nxa behlala bebabiza babe bevizela ukuthi bezobatshaya yikho bengahambanga bebesaba ukuthi behambe khona ngale because bayabatshaya naku phela sebekutshengisile ukuthi batshayiwe ngilamangayini batshayiwe phela kathesi kuthanje ku-acting president uDr. Thokozani Khuphe wehlule ukuthi khona ayevalelisa upresident wakhe ifumanga ngesinjalo
pho manje kwenziwani ngakhonokho baba Ncube kuyahlala kuliwa kumbe kuzahlala phansi lizama ukulungisa
into yakhona kumele ukuthi ilungiswe sibili ulungiswe ngomlomo kungena violence uyabona thina sibili we-employ ama-leaders ethu ukuthi khona azame ukuthi into leyi beyilungise ngomlomo behlalisane phansi sibili kuhle kulungisane inokukhulunywe ukuthi i-way forward eyiyeza kwenza ukuthi khona sekudla izanu p f yiphi because yithi siqokoxela ukuthi thina sibe waste i-energy sisilwa sisodwa izanu p f sibukele ingale komfula liyabo ama-elections akhathesi asikatholi isikhathi sokuthi thina sikhankaze senzeni but abantu basibona siyalwa liyabo so kumele ukuthi thina ama-leaders ethu we-implore them ukuthi azame ukuthi ahlale phansi bebona ukuthi into leyi bayayikhulumisa iyangaphi bonke aba-leaders ethu odr Thokozani Khuphe bonke oChamisa omdzuri olove momoyo wonke ubhebhe bebuhlale phansi sibili labo-s g omonzora ogudu kuhlalwe phansi sibili kukhulunywe ukuthi asibambanini sibe yi-m d c leyani yakudala
kodwa kungenzakala yini Ncube
yisi isifiso sethu ngoba akusisi ndawo ukuthi sibe sidonisela ngapha ngoba sesakubona ukuthi khona kwasisa ngaphi ama-split wonke we-m d c esiwazi yabo ngoba bonke abantu bona basebasplitayo basebephendukile futhi besekuyi-alliance yabo so siyabona ukuthi yikumosha isikhathi sabantu bezimbabwe thina sikwanisa ukuthi into hle siyilungise kathesi yabo non-violently sikulungise kuhle ngezizalweni ze-MDCT and try and shape our party forward kungala kutshayana kungela kuthi hloniphane abantu bonke bona babayatshaya abantu uChamisa nxayela abantu bayatshaya abantu kumbe labanye abaze abatshele ukuthi we are coming to talk so that we can move forward as Zimbabweans
so kulabanye phela abakhuluma lapha besithi umakhubheka bekezele njalo ayethisa inhliziyo abe sengena kuChamisa khonapo ulina lingakuthatha njani ungaba njani
uyabona ukuthi umakhuphe nguye phela onguye u-acting president okumele ukuthi nganguye umthatha izintambo kukuye yena umakhuphe ukuthi khona azitholo lokho mina ngeke ngikutho siyagcina omnye sengapha nxa ke silanda izanu thina sisiplitile izanu ikho ekufunayo khonoko